Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo lezaphu yonke yaxotshwa kuphalamende, besithi bona bafuna ukukhoza udlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu, in terms of ama-votes e-legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngupresident welizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluyiwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabosmith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota, one man one vote, bazifakele ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland, beyenza ama-recall ona lawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU-PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo umnumzana Chavangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla umnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo, ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani abangaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho kokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU-PF, period. And uMnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC, i-AU, le-EU, lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ma-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So yiyo into abayesabayo leyo ukuthi kuzaba le-re-election eZimbabwe, abantu bakhetha abantu ababafunayo. So ya, ukurecall abakwenzileyo lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze ba-recall abantu ababavotelayo. Ndiyabona. So there's no way ilokhuzeni effectiveness ye recall lay is going to be just let go ngabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe will decide what they want to do. Thina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations. And kathesi these ZANU-PF people are coming to destroy the democracy eZimbabwe. So hayi, thina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ku-recall ama-MPs. Anto eyayibona indaba yangikhona ukuthi vele akuqedakali ukuthi iZANU-PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland, ngoba sesibonile ukuthi iZANU-PF has failed to run our country.